Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 mhla ziku 7 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru. Icelele MDCT lisungula umkhankaso wokuchaya amabhodo.
Lo umkhankaso wokuthi omama bazabethaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu besigaba seMandebeleni bengabhaliseli ukuvota ngobuningi?
Abantu beMandebeleni bakhathele. Abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980. Ayizange ifike intuthuko kubo.
Iqembu leSenegal liphakamise inkezo yomdlalo wenguqu we-Africa Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isabiwa ecithe ngodlakela umbuthano webandla le Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Ababone kusenzakala batshele iStudio 7 ukuthi amapholisa azame ukubopha unobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Amos Tibaya, kodwa intsha yebandla yavimba amapholisa. UTibaya nguye njalo ozancintisa kusigaba seMkhoba edinga ukuba lilunga ledalele ephalamende. Ekuxokozeleni okwenzakeleyo kubikwa amapholisa edobhe amalunga ebandla leli ambalwa ayovalelwa esitokisini. UTibaya utshele iStudio 7 ukuthi bebebhodabhoda besezimoteni zabo ezingamachumi ayisikhombisa. Amapholisa ahlome ngemibhobho abasukela ababopha. UTibaya uthi kubotshwe abachayeli bezimota abangamachumi lasithupha. Akwaziwa ukuthi betheswa calabani, kodwa uTibaya uthi amagqwetha abo azayakhulumisana lamapholisa namuhla ekuseni. Kodwa isimanga ukuthi amanye amabandla afana le MDCT kunye lezanu PF ayakhankasa kungela obotshwayo. Imizamo yokukhulumisana lamapholisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda.
Lokhu bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota ikakhulu ezigabeni zeMandebele. Lokhu kukhangelelwe ukuthi kuzanciphisa izigaba zalumango eza bameli bedalele ephalamende. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kubangelwa yini ukuthi ubhalise abantu abalutshwana kakhulu abahlala ezigabeni zeMandebeleni.
Okwakuqala mnumzana ukuthi abantu beMandebeleni bakhathele. Abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980. Ayizange ifike intuthuko kubo. Abantu beMandebeleni bathe ngabo 2000 bonke bahamba ngobunengi babo bavotela i-opposition. I-opposition manje yiyo ebanyampise inhliziyo kakhulu, ngoba abantu labo kade bekhangelela ukuthi khona njengobana sesilama MP angasiwezana kusho ukuthi intuthuko singazobuye. Manje intuthuko kayizange ibuye. Abantu beMandebeleni inhliziyo zabo zinyampile kakhulu ngalokho okwenziwa ngama-political parties. Ama-political parties abuya labantu babo abafika bona bababeke phakathi kwabantu bathi bona basekelalo. Umuntu ongasuye wendawo yona leyo, lokhu kunyampisa kakhulu izinhliziyo zabantu sokusenza ukuthi khona abantu bakithi abantu beMandebeleni bangasayi lokuyabhalisa, ngoba bethi bona nxa besiyabhalisa vele khona kubancedane pho, njengoba lalabo bantu bona ababafunayo kabafunakali, kufunakala labo abalethwayo besi zalapha ngezinqola zomlilo. Intuthuko njengoba nanjilwa phezulu, intuthuko abantu beMandebeleni bathwele nzima. Abantu beMandebeleni abalamsebenzi, abantu beMandebeleni kabala lutho la kuma companies kabaqhatshwa. Lokho kuyabanengisa kakhulu inhliziyo, njalo kuyabanyanyisa osokusenza ukuthi bathi ayi yekelani ke thina sizihlalele, abavotayo bavote bona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuthi uZulu wezigaba zemandebeleni laye abhalisele ngokuvota.
Ama political parties lawo akhona kumele ukuthi alethe intuthuko ebantwini, kumele ukuthi khona abuye ebantwini, kungene abantu abafunwa ngabantu. Lokhu kuzabenza ukuthi abantu bemathebeleni babe lomdlalo ukuthi yebo umuntu wakithi nanguyana ukhona onguyena thina esimfunayo, kuzabanika umdladla ukuthi bahambe bayivote. Lanxa sekuvotiwe ama-political parties la kafunde ukuthi khona avikele abantu bemathebeleni, angabavikela ngokuletha intuthuko, angabavikela ngokuthi alethe imisebenzi, bangabi belokhe bechiywa eceleni abantu bemandebeleni. Ama-political parties kathesi silezano PF, izano PF ikhuluma ngeGwayishangani dam, kumele lokhu kwenzakale. Nxa kungenzakala lokho kusho ukuthi khona ngokhetho oluzayo abantu bazarejista ngobuningi babo, besazi ukuthi khona hayi into zakithi sizisebenza manje. Kodwa ngaphandle kwalokho kuba nzima sibili ukuthi abantu bakithi kathi bathi babe bevotelani, ngoba akubancedi lutho, kodwa kunceda labo abantu abavotelwe ngoba bona bazahamba bayethola ukudla, kanti ke abantu abaningi bengatholi lutho. Ama-political parties kazame ukuthi lokho akuthembisa abantu akwenze, lokho kuzanika umdladla ebantwini abavotayo. Njalo ama-political parties kayekele ukuthi wona abe yiwo abakhulu babantu, kodwa abantu babe yibo abakhulu, wenze ukuthi abantu bangaboni ukuthi khona kawusebenzi kuhle, balalo yini ilungelo lokuthi bakubize back esingayithi i-record. Kathesi ufanda ukuthi abantu bakithi kabalalo.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Spanda ocubungula ezombusazwe. Lokhu sikudaba lwezombusazwe icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo lisungule umkhankaso wokutshaya imbiza ngephehlo. Ukukhuthazwa abantu ukuthi bengavoteli icele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kunye lebandla leZANU-PF. Sixoxele isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Ngomgqibelo umkhokheli webandla le-MDCT uDokotela Thokozani Khuphe usungule umkhankaso we-Beat the Pot, Stop Discriminating Against Women, Stop Victimization of Women, Vote No to Mnangagwa and Vote No to ZANU-PF. Lo umkhankaso wokuthi omama bazabetshaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni. Omama bazabetshengisela ukuthi khona uhulumende weZANU-PF esebenza loMonzora sebenze isivumelwano sokuthi bancindezele omama abakuleadership. Uzananzelela ukuthi uSpeaker of Parliament ukhethe ukuma loMonzora kungxabano yebandla le-MDCT. Uzananzelela njalo ukuthi uMinister of Justice ukhethe ukuba loMonzora kungxatshano ye-MDCT. Lakunjalo amajajizi akhetha ukuma loMonzora kungxabano ye-MDCT, okuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF esebenza loMonzora bayancindezela omama, bayancindezela abesifazana. Okwesibili, umkhankaso lo ngokutshaya imbiza yenguquko ukuthi ngaphansi kombuso kahulumende weZANU-PF omama bathwele qatha, abalanto zokuphika emagumeni abo. Ngakho ke imbiza azilalutho phakathi kose bezitshaya ngemphini. Omama bathwele nzima in terms of ukuthola amanzi, kunzima ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo. Abasemadorobheni amanzi ayahamba, abasemakhaya izibholane zikhatshana. Omama uyathola ukuthi bathwele nzima ngokuya emaklinikhi, akula mithi ezibhedlela, akula mithi yama-baby clinic. Omama bathwele nzima ngendaba zokuhambisa lezi kumabhasi kazukho. Omama bathwele nzima ngoba bafake emabhasini babe yi-standing, bahlukunyezwe ngobaba. Omama bathwele nzima ukuhambisa abantwana ezikolo, izikolo zivulwa kathesi. Ngakho ke omama bazabe betshaya imbiza zenguquko kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika kuma-by-elections kamhla ka-26 March, besithi khona uMonzora leZANU-PF akumelanga bathole amavoti abo.
Manje njengebandla lina likhuthaza ukuthi abalandeli benu bayenze njani, bavotele bani?
Njengoba usapho lweZimbabwe lusazi ukuthi ibandla le-MDCT likhokhelwa ngudokotela Thokozani Khuphe kalincintisi kuma-by-elections lawa azayo ngombimbitho, sithi kibo abantwana beZimbabwe kabahambe beyevota, kodwa bangabona lapho kulebandla leli elikaMonzora i-MDC Alliance leZANU-PF bangawavoteli, ngoba yizo izitha ezinkulu kubantwana beZimbabwe. So ke kasilabandla esilispecific esithi abantu balivotele, kodwa sithi la mabili hatshi ndali noma sokutheni bangaqali ukufaka uxa wabo kiyo.
Ungasitshela ukuthi njengebandla likhangelele ukuthi lizayenza nini i-Congress?
Umongameli uDokotela Thokozani Khuphe njengoba ePaule emhlanganweni abelawo labonozindaba eHarare kuvike phelileyo ukuthi sizabalayo iCongress ngomnyaka lo ka2022 kodwa ke iCongress yethu izafuna iqale phansi esingathi kuma branches wonke eZimbabwe ngo9970 soke osokusele manje ukuthi iNational Council yebandla ihlale phansi iadopte iroadmap ezaproposwa iNational Executive yebandla sikhangela ukuthi iCongress sibe layo umnyaka lo usiye phela oso uvele obala esingela kuthandabuza lakho ukuthi ibandla lezano PF sebenza lomonzora ukuhlukumeza omama abasezikhundleni eziphezulu yikho ke le campaign itargeta amabandla lawa omabili ukuthi omama kabathaye imbiza zenguquko bangabaniki amavoti abo bavotele laloba yiliphi ibandla abalizalithola kuma ballot papers mhla ka 26 March so kangisingeke sibe kwazi ukuthi sikhulume ngamabandla angakahlukumezi omama okusebegcekeni njengebandla likamonzora lelezano PF.
Umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecele le MDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni thina kwedakile.
Ilizwe libikwa liphakathi kodubo lokungahambi kuhle kwezomnotho ngenxa yokungethembeki lenkohlakalo. Lanxa sokuke kwabotshwa enye inkokheli kahulumende akula oseke wagwetshwa ngoba bonke ababotshwayo bekhululwa kungela qala abaletheswayo. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-corruption eZimbabwe kusibanga esiphezulu kakhulu ukudlula amanye amazwe yahlanganisela uSouth Africa kubangelwa kakhulu i-economy yeZimbabwe ekuthini umuntu wonke ukuzaphile ukuzasurvive sokumele ukuthi abe lenye indlela enza ngayo imali eseceleni angayisiyo umsebenzi ayawusebenzayo. Yikho ke uzathola ukuthi kumbe ngamapolice emgwaqweni abe sebona ukuthi nxa engabhadalisanga abantu izimali umholo wabo uthenga lutho. Yikho ke baphila ngemali zona lezo ke abazithatha emgwaqweni. Yikho kuba ngcono ke ukuthi ariske umsebenzi kulokuthi athi yena uzaphila ke ngeholo lakhe leli lama RTGS kanti emgwaqweni bathola ihard currency. So indaba lezi ke ze corruption ke eZimbabwe hayi aziyehli ke ziyaphambili kubangelwa kakhulu ke ngomunye ikhonomo elizwe ukuthi ke abantu basebenza kodwa imali abayiholayo kayithengi lutho. Umuntu angasebenza hole sokumele athathe imali ayiholileyo ebizwa kuthiwa yimali ayethenga enye imali, imali eyethengayo ke dola lemelika kumbe amarandi. Yikho ke ukuthi ke indaba ze-corruption zehle eZimbabwe kuzathatha isikhathi umunye ikhonomi yomele ulunge abantu benelise ukuthi bahole izimali ezithengayo impilo ibe ngcono izayehlisa ke izinga ke le corruption lele selibona seliqanse kakhulu.
Yena uhulumende uyabonakala na njengomuntu ofuna ukuthi aqede inkohlakalo na?
Uhulumende uyenza njengomuntu lwana olamasimu akhe athe lamasimu akhe abe sesenza odoli labani zigodwa gqokisa amalembu ungani ngumuntu esethusa indwangu esethusa inkawu kumbe zama kwethusa lenyoni zonke inyamazana eziyibudli ukuthi zingangena emasimini. Kuyananzeleleka ke ukuthi ke esikhathini esiningi bonabo ababenza i-corruption abakuhulumende ke babanjwa babotshwe baphinde bakhululwe. Asikaboni ke izakhi isenza i-successful prosecution ukuthi umuntu uyagwetshwa sibili ahambe ayebhika kodwa sibona bebanjwa bebotshwa bahambe emakhoti baphume bengela macala kumbe baphume ngebheli icala langkhona life linjalo nje lilodile. Asiboni umzamo kahulumende uzama ukuthi uyehlise ke izinga ke corruption elizweni. Sibona ngazathi nje kuyafanana ebesethusela uhulumende abantu kodwa abantu ababotshwa ngoba corruption enkulu eningi phezulu khona ngale kungatsha zakhe na uhulumende hathi ebantwini kazana.
Umnumzana Edwin Ndlovu ucubungula ezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usekhuthaze ababalisi ukuthi baye ezikolo ezivulwa namuhla ngoba udaba lweholo labo luzahlaziywa. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abaphathi bezikolo oheadmaster labo sebazise uhulumende ukuthi bazabambisana namatitshala ukukhalala umsebenzi. Amatitshala azise ngeviki edluleyo ukuthi abasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo ingeneli ukuthi baye emsebenzini. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, livuka njani basakazi we-Studio 7 labalaleli. Siyabonga kakhulu ngakho konke elisenzela khona langenhlelo lisipha zona. Nelami igama ngu-Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba kaMzorewa lo osehambe wavuka ethuneni. Lo bamuthi ngumonzura lo. Lo monzura lo impi aseyiqala manje le akaqaleli kumbe ama-leadership ye-Citizen for Coalition for Change. Kuphela seyiqala nathi thina uZulu thina abavoti angeke asitshele ukuthi abantu esizobafaka ngabantu bakhe uzoba recall lokho sekungaphela kuchitheke kugayiwe masokunje engadlala ngemiqondo yethu angeke sizwe ngaye thina umuntu uzenzela silalo ilungelo lokuvotela thina iphathe sifuna sobantu bakhe thina sezavuka kusasa sithi abantu bezimbabwe ngabantu bakhe ngitsho la umnankagwa angeke azamsize ngitsho nayo uJacob Mdenda lo ocorrupt lo angeke azamsize zele ezani PF yakhe leyadla nayo angeke izimsize otherwise le MP aseyifuna ukuyiphehla le angeke izimsize uya uzithela ngepetrol ebese yiqhumlilo ngoba le nto ayenzayo le angeke izimsize le uzoba ngumuntu ozohlala ngumabona bulawe ozodlala egijima lapha athu yenza khona irally abantu bemgijimise ngele zinto azenzayo esetshenziswa ezani PF thina angeke sizwe ngaye. Lokho lasekwenza lapho sefike lapho kugcina khona sesifikezele kwanele manje ngalokho konke akwenzile emuva.
Salibonani maZimbabwe amahle lani basakazi. Hayi siyajabula ukusethulela inhlelo ezinhle kuStudio 7 silalela imibono yabantu etshiyeneyo okuyikokwenzakala eZimbabwe lokunye sicabanga ukuthi kungayenzakala. Kanti kule ndaba le ukuthi amaphoyisa aseGwanda ngale ayekela umuntu efile beloko bemile beswele ukuthi bengayenza njani. Zakhamizi zeGwanda umuntu ongakwanisi ukusebenza xotshana umuntu qhathe umuntu oyazi umsebenzi kungene umuntu oyazi umsebenzi endaweni yona le ngoba abaphoyisa laba abanye labo sebenza emsebenzini ngokuthi bafuna imali kuphela nokuthi ukuthi bawazi umsebenzi umuntu uyaphongususwa kibo kona le emazwini ngokona ngale uphongususwa kibo kona le ma-journaland ukuthi ebuye ukusebenza ngapha ebuye sizihlalela kuphela yena ngoba sefuna ukuhola.
Sanibonani basaziwa Studio 7 abaphindela Studio 7 kuzindawo zonke zelizwe. Ngiphingelele okhulumayo womoya okuzalwa indoda izalwa lubani. Mina ngizothanda ukugxila kakhulu kwezombusazwe kulawo mama kule ndaba kamama umakhulu nendaba kabakumbuzo ukuthi le nto le akusobala sebebonisa ukuthi bona abekho kupolitiki ngokuthi bafuna ukuzomela uZulu bakupolitiki ngoba befuna ukwenza izikhwama zabo zigcwale imali nje ngoba ungathi ukukhangela ingxabano yabo vele imali omunye ufuna imali kwelakhisayo omunye nafuna imali kwelakhisayo. Ngibe sengiqhuzela njalo ukuthi ngoba siya unyakozayo sengathi singaphuma sonke ngobuningi siyovota sivotele utshintshe bantu bakithi. SingamaZimbabwe sesihluphekile ngaphandle kwelizwe ngaphakathi kwelizwe kuyafana siyahlupheka ngakho-ke asivoteni sizame ukulungiselela izizukulwane zethu ikusasa elingcono. Ngiyabonga.
Yes, sanibonani bakithi. Ngibingelele mpela konke amalunga e-Studio 7 konke nabasakazi bakhona. Sibonge umusa wenkosi othe ukusinika wona. Ye bakithi akhonto etheni engizoyiphawula khona lapha kuphela ke nesimanga kakhulu ngale politiki engiyibona isenzakala ezweni eZimbabwe phakathi kwamabandla la akuthiwa ama opposition. Bakithi abanaso isibonelo esitheni, abanakho abakuphetheyo abangakutshela abantu ukuthi bazobenzela khona uma bengabe semandleni okuphatha. Kuphela babonisa nje udlwangudlwangu babo. Kuyaphithizelwa, kuyaphithizela, kuyalwiwa, kusiwana emakhoti, kwenziwana lokhu nalokhuyana, kuyathukwana. Kahle kahle umlayeza mpela mina engingawutshela abantu ngithi mina laba bantu bathe bona baphethe lokhu ayawukho. Ngomakhubhe ngapha, ngomonzora ngapha, iphansi phezulu, toti nechikalanga ipula ndikubuze baba. Akule mabalume, hayi nje into nje engithi nje mina ngikhumbuze ke abahlali baseZimbabwe okungabantu baseZimbabwe ukuthi bakithi njengoba kuzoyiwa kuma election nje kulunyaka ozayo, bakithi asiqapheleni ukuthi sikhetha obani kuba basimele kumbe basihole. Hayi la mandlwana la engiwabonayo lawa nje bakithi nezimali zokuthi bayaziphiwa ukuthi abakhankasele ukukhetha ukudlala ngemali nje, ayikho into eyenziwayo lapha. Ye ngibonge bakithi kona lapho nje bengithi ngipha kuna lapho kuleso sigaba okhulumayo lishagwana elikhulu esigabeni sakusuku ngokuzalwa. Ngikhuluma ngiseJohannesburg ngokusebenza khanya nincube. Ngibonge bakithi, amen kuleyo ndawo.
Liyabona siyabonga abalaleli, siyabonga ama-supporters be-Studio 7 kakhulu kuyezwakala konku. Uyabona omanzora labokhuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzela ekusweleni isikolo. Umanzora uthi uyangene ufisa ukungena embusweni, kambe libone ngani kulo muntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje? So hayi ngitsho nje ngingacabanga, ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo? So kabekezeli delela abantu ubenza kani ngabakho abadalayo? Hayi layo umakhuphe ngokufana nayo bonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo. Nxa kwakusenziwa kwabanye bayebona ngani kurayithi, namhla sokubo sokubuhlungu abakufundele kibo kodwa ekukhokheni naye kabakho. Mbonga lalabo abathi bona kuthiwa ibalaleli elithi CCC uthi kuthiwa ngochamisa chete chete. Well hayi kuyikucabanga, angisoli umbono wakhe muhle sibili umlaleli, kodwa ke amboni kusitsho njalo. Ake sibone nini bazali, uchamisa kaphithizeli gala budlwangu dlwangu galani nifela uphethi usefe ukuthi kuphela lishona. Kodwa ke kaphithizeli gala budlwangu dlwangu, ake simkhangele nini nje sibone nini, kumbe noma sibone ni plan ngaye simiyekele singamkhulumeli nje amabalazima. Hayi yena mbone ngani wakhetha ukuthi ezosikhulula. Omqondisi wasikhulula bangamandebele balwisela thina vele ngamandebele. Kuswa ngilizwe bonke amaNdebele balwisela thina. Asikusoli, kasikusoli. Kodwa ke ufanele sikwazi ukuthi la uchamisa futhi ulwisela sonke. Hayi mina ngingamboni iphutha lakhe shema, ngingamboni iphutha lakhe. Abantu abangalaqiniswa ngomonzora labomakhupe alaba ke abantu abazidlayela umdlalo wabo bodwa, ongazwakali ukutshela bexotshana ngapha bexotshana benzela ukuzulisa abantu. Kuphela abantu bezulebele beswethi direction, beswethi direction. Ngiyabonga. Liyabona siyabonga abalaleli, siyabonga ama-supporters be-Studio 7 kakhulu kuyezwakala ngokukhulunywa. Uyabona omanzora labokhuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzela ekusweleni isikolo. Umanzora uthi uyangene ufisa ukungena embusweni, kambe libone ngani kulo muntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje? So hayi ngitsho nje ngingacabanga, ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo? So kabekezeli uyadelela abantu ubenza kani ngabakho abadalayo? Hayi layo umakhuphe ngokufana nayo bonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo. Nxa kwakusenziwa kwabanye bayebona ngani kurayithi, namhla sokubo sokubuhlungu abakufundele kibo kodwa ekukhokheni naye kabakho. Mbonga lalabo abathi bona kuthiwa ibalaleli elithi CCC uthi kuthiwa ngochamisa chete chete. Well hayi kuyikucabanga, angisoli umbono wakhe muhle sibili umlaleli, kodwa ke amboni kusitsho njalo. Ake sibone nini bazali, uchamisa kaphithizeli gala budlwangu dlwangu galani nifela uphethi usefe ukuthi kuphela lishona. Kodwa ke kaphithizeli gala budlwangu dlwangu, ake simkhangele nini nje sibone nini, kumbe noma sibone ni plan ngaye simiyekele singamkhulumeli ngiboni nje amabalazima ayena mboni ngani wakhethe ukuthi ezosikhulula omqondisi wasikhulula bekamandebele balwisela thina vele ngamandebele kusiba ngilizwe bonke amandebele balwisela thina asikusoli kasikusoli kodwa ke ufanele sikwazi ukuthi la uchamisa futhi ulwisela sonke hayi mina ngingamboni iphutha lakhe shema ngingamboni iphutha lakhe abantu abangaleqiniswa ngomonsora lobumakhupha alaba ke abantu abazivela umdlalo wabo bodwa ongazwakali ukutshela bexotshana ngapha bexotshabe benzele ukuzulisa abantu kuphela abantu bezule bele bezule bele bezule bele sweti direction beso direction nyabonga
lawo bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, iqembu leSenegal linqobe ele-Egypt nge-4-2 ngemva kwembekwa kumbe ama-penalties. Amaqembu omabili aqede umdlalo enguchiki lobhanqa 0-0 kodwa ngesikhathi sembekwa eleSenegal liwathele wonke emambuleni kuthi ele-Egypt lona lavinjwa kabili. Kwezemelika, umongameli Joe Biden wenze umhlangano lentatheli zindaba ngomgqibelo ezitshaya ihlombe ukuthi wenelise ukusungula imisebenzi eminingi kakhulu ngenyanga edluleyo. UBiden uthi selukhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli usenelise ukusungula imisebenzi eyedlula izigidi eziyisithupha 6 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe ehlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami ele America lingani abantu sebebisele emsebenzini wokuningi bawo. Kuyananzelela ukuthi ekungeneni kaBiden sebecreate imisebenzi eminingi kakhulu edlula ama 15 million. Ikakhulu imisebenzi eyinye yayinyamalele esikhathi se-COVID esikhathi pandemic. Kodwa sibonile ukuthi January ubreak ama record athize. UJanuary inyanga kaJanuary kuphela banelisile ukuthi lethe imisebenzi efika ku 407,000. So lay break record akusokulesikhathi kwagcina kwenzakala lokho mbe ngithi azake kwenzakali into enjalo. So ngalokho hayi kwezemisebenzi ukhanya abantu sebuyele emsebenzini, imisebenzi iyavuleka, amathuba atholakala. Uyananzelela ukuthi abantu abaningi ade sibe kunike retirement age kuthe sokuphela i-COVID kumbe ngithi i-COVID nganto ayisideda mbijana abaningi bahle baretire. So abantu abaningi ade bedinga imisebenzi ngesikhathi se-COVID kumbe ade bedinga imisebenzi ngesikhathi eside sebe lamathuba okuthi betholele imisebenzi.
Nxa ukhangele imisebenzi eyenziwa nguBiden ungathi ngumongameli olamacebo na?
Ye, ngombono wami mbona uBiden ngupresident osebenzela abantu, ukhanya ngumuntu lenhliziyo yabantu okubangela okutshengisela ukuthi ngumuntu ofuna abantu ukuthi besebenze. Njalo ngumuntu onanzelelayo ukuthi i-economy ye-America ukuthi isebenziye phambili kumele abantu besebenze. Siyazi isilogani sakhe asisebenzisayo during ama-election yiso angathiwa was implementa, njalo uyaqhubeka e-advansa ukuthi abantu abadisadvantaged kakhulu, abantu abamnyama lenimhlobo bethole amathuba emsebenzi. So ngombono wami bonanga naye ngupresident odingakalayo kwesikhathi lesi, besingadinga upresident onjengo-Donald Trump ongu-businessman ozabe gijimisa ukuthi eme labangane bakhe ama-millionaires ama-billionaires. So bekudingakala vele umuntu olenhliziyo yabantu, umuntu ozabona ukuthi ama-minimum wage abantu ayakhwela, umuntu ozabona ukuthi inamba labomama abathola imisebenzi eqakathekileyo liyakhwela. So ngombono wami bonanga naye uBiden nguye upresident ozaqhubeka ekhokhelele Melika kusiya emadlulweni aluhlaza.
Umnumzana Busani Ntini ngolandela izombusazwe ehlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le studio 7 ecingweni eseNew York. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le Citizens Choir Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Icele leMDCT lisungula umkhankaso wokutshaya amabhodo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.